Kulembiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izitshubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile ukuba izitshubo lezi aziboli kalula ngakho zilakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. UZulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Inkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency i-EMA uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezitshubo ezilahlwayo ngoba zigoqela ingcekeza.
UZulu sephatheke kakhulu ngokugcwala kumbe ukulahlwa mahlayana okwezitshubo zabantwana ezalezi nsuku lokho kubizwa ngokuthiwa ngama-pampers. Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singazithangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele besebenzisa izitshubo zamalembu lezi ezaziwatshwa. Kodwa kwakathesi ngenxa yala ma-pampers sesibona sesilodubo olukhulu ngoba ungananzelela eZimbabwe ukuthi ingcekeza sesiyifica kakhulu ngiyo eyama-pampers and njalo ama-pampers wona ngokwawo ayingcekeza lana engabambekiyo ngoba egoqela ingcekeza.
Inkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izitshubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Okay, thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe la ma-pampers asuswe ngaphandle kwalokhu noma engasuswanga kodwa abantu babe lendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani ngoba ezikhathini eziningi la ma-pampers alahliwe nje mahlayana adoziswa izinja njalo njalo. Ungasinanzeleleni njalo ukuthi ama-pampers la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele ngawaboli alakho ukuhlala okwesikhathi eside. Ngakho-ke yikho siba lombono wokuthi mhlawumbe njengoZulu siqalise ukuthi sixoxe ngawo sizuze isu lokuthi singaphatha njani. Yikho thina sesihle sihambela phambili sithi mhlawumbe asuswe ama.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Regina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izitshubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Ama-pampers awukho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izitshubo. Isitshubo senza umntana akho behealthy ngoba uyamwatshela usi-ayini isitshubo lesiyana. Ipampa khathesi umuntu uyasi iyayekela ipampa leyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile ipampa. Isithubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala. Thina satshelwa ngabomama ukuthi idoti yomntwana ayiphongaphonga ulahlwa inyathelwa ngabantu yenza umntwana angakhuli right. Abakhathesi bayalahla yonke ndawo izinja zihamba zidobha ziletha emakhaya sokusinika umkhuhlane futhi.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musarurwa uthi uvumelana lakho ukuba izitshubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubutshapha.
Ama-pampers abhani ubutshapha too much inkomo ziyafa. Hayi lapho yiqiniso sibili ukuthi abhani ngiyabasapota bona laba bafuna ukubhana ama-pampers.
Kubo bambili ngesitshubo loko ama-pampers akubhanwe loko ubutshapha too much abanye bayalahla amakhaka enjalo izinja zivuvuze so vele hayi abhanwe.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezitshubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezitshubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izitshubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Bakithi indaba yamaphampa leyi hayi inzima sibili ngoba heyi izinto zinzima kathesi ezindlini kuyakungela manzi sebesitshela ngokuthi amaphampa asavunyelwa hayi sibona ngani kuzasizimela thina abanye sibili. Amaphampa besinceda kakhulu 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 sebesibisele emuva futhi endabeni yama-nappies heyi aleyo indaba le yama-napkin hayi asazi sibi ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami ha kathesi kuzasihlupha amanzi yabe ngekho ahambe iviki yonke bese kuthiwa amaphampa besinceda sibili kakhulu sibili heyi engcene abantu bengalungisisa engcene endabeni yokuthapha sibili but hayi sokuza sihlupha sibili.
Ukusetshenziswa kwezithuko lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.